ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 13 kuNkwenkwezi. Kulilanga le Mother's Day, ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le Mother's Day. EMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube ikhetha abazayimela kukhetho lwamalunga etalele lephalamende. Ukusilela kwamakliniki esigabeni seNyandeni kufaka izigulane engozini enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labomama ele Mother's Day. Omama bakubulawayo abalabantwana abasebenza kwele Melika lakwele Bhilithane bananzelela ilanga ngomthimba abawenzelwe ngabantwababo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abadala bathi ukuzala yikuzimbela. Lokhu kungafakazwa ngokugcweleyo ngabanye omama bakobulawayo abedlula ikhulu lamachumi amane abaphatheke emthimbeni abawuqoqelwe ngabantwababo abasemazweni namuhla bethakazelela ilanga le Mother's Day. Badle ezifela emlonyeni, banatha, bathithimba kwaze kwabancane indawo. Ubeziqhunsa ingoma ezimnandi uDJ, amagabazi athelele esiyalelale, lezigqamu lazo zigqanguze kungabi indaba zalutho. Mama laba unkosikazi Hominyati yena othi uswele imilomo ezinkulungwane ngosuku lwalamuhla.
Hayi, lokhu kumvusisile kakhulu. Ngihamba nomnawami uMaria ondandela ngemuva. Sikholisile khonapho abasibonela asizwa ngenxa yokukholisa esikukholisayo. Phakathi kokugida.
Unkosikazi Pauline Pala laye ubonye udadewabo omhlawulele imali yokuza emthimbeni lo.
Ngaphaka ngiyachazeka khona yazi ngezinto enhle okumangalisayo nawe, so angisoze ngikukhohlwe. Ngiyabonga kakhulu nami, thank you.
Unkosikazi Dolly Moyo yena ubonye umzukulu wakhe esithi nguye omhlawuleleyo ukuthi azehlangana labanye omama emthimbeni lo.
Ngiyasola ukuthi ngambonga ngani uJehova lo mntwana ongilethe lapha uIvoni Mlilo umntakadade wethu. Ngiyambonga, ngizazambonga ngize ngiyengena phansi ngoba ungilethe lapho akade ngingasoze ngifike khona, ungifikise enjabulweni.
Unkosikazi Evelyn Pofu laye ube lombiko wokubonga.
Namhlanje ngijabule, mbona abanye omama engingakaze mbabone, sidlile sasutha sahlekelela njengoba kade abanye bazividela siyahleka.
Obekudliwa kulo mkhosi kugoqela amarayisi, inyama, amakhekhe, inamnede lokunye okuthiyeneyo. Ngaphandle kokujabulela ilanga labomama, omama laba bathole imfundiso eqakathekileyo evela kudokotela obakhuthaze ukuthi bahlale beselula imizimba yabo ekuseni malanga onke njalo besidla kuhle ukuze balondoloze impilakahle yabo. Baphinde bathola njalo izipho zengubo munye ngamunye ezivela ebantwaneni babo. Abaningi bamukele ingubo lezi ngenjabulo enkulu, nakuphela amakhaza eseqalisile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo Ngingu Anastasia Ndlovu.
Lanxa omama bakobulawayo bebesidla ezifelemlonyeni benatha bethakazelela iMother's Day, abesifazana abasebenza kunkampani emba amalahle ewange Colliery lalabo abalabayeni babo abasebenzela linkampani asebeneminyaka bengabhadalwa bathi akulalutho lokuthakazelela, kubika uMavis Gama.
Abesifazana bewange bona bakade betshengisela eHarare ngeviki edluleyo bathi ilanga leMother's Day lamhla kalitsho lutho kubo ngoba bengaselaso lesithunzi njengabomama. Bathi ngenxa yobunzima bempilo abanye babo sebesenza imisebenzi eyangisayo egoqela ukuthengisa imizimba ukuze baphilise imuli zabo. Unkosikazi Clarice Ngoma ngumgcini sihlalo wabesifazane abalabayeni babo abasebenza ewange Colliery asebedlulise ikhulu lamalanga belala phandle kwamahofisi njengendlela yokutshengisela besithi linkampani kumele ihlawule omkabo. Unkosikazi Ngoma uthi ukuphathwa kubi yilinkampani sokwenze abesifazane balulazeka ngoba bengasenelisi ukugcwalisa konke okubenza babe lesithunzi.
Abantwana basafundi, ungafundi kwabo abantwana yikuswela izinto ezifunakalayo ezikolo ezinjengama-uniform, ama-school shoes. Ubaba usele 5 years engaholi, so sekunzima ukuthiwana umuntu angene isitolo athenge izinto ezinjengesicathulo. Lokhu uncane esiyabe sikudinga, sidinga ukuthiwana abantwana badle. So izinto ezinjengempahla, ezinjengengubo, okunjengama-jezi, okunjengama-school requirements azisayenelisi ngoba imali ayibuyi.
Wengeza wathi abanye sebethengisa imizimba.
Sekunzima kakhulu especially kumuntu othethweyo. Izihlobo zendoda sekhosta ngalanda ngoba lowo umama lo kamzali bathi kungayisikho ngeke uma nyaye beningeka. Abafazi sesibonga ukuchina sesibonga ukukhomba nje amadoda akuthona ngithole ukudla. Imagine ukuthi uthwala ukudla siluhambise ukudla endlini usanika imbiza yakho udla ukuthi ungwenye indoda. Yena laye uthakuzi ukuthi lelo namfazi udla lokuthi lengaphi. Kabuzi.
Okhulumela abesifazane bewange laba unkosikazi Thubekile Shoko uthi ubunzima ababhekane labo benza bangasazihluphi ngokuphatheka kwezinye inhlelo ezigoqela ezombusazwe.
Sina njengabomama sifuna akungelancedo lokuba siyephatheka kukhetho ngoba singani sikhethekile, singani asithi bantu balapha eZimbabwe. Into ezisusa ubuhlungu yini esiyabe siyikhetha singabonakali, singakhanyi, singazwakali ukuthi singabantu lapha eZimbabwe.
Omama laba bathi kunje beswela yona imali yokuthenga impahla yangasese leyo kusebenzisa lalapho sebesesikhathini, okwenza bacine sebesebenzisa yiloba yini lanxa besazi ukuthi kuyingozi. Bathi njalo isepa yokugeza kumbe yokuwatsha impahla yabo eyabantwana leyabayeni babo kabasayazi. Kungenxa yazo zonke lezi zizathu abesifazane laba bathi ilanga leMother's Day kalitsho lutho kubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selikhethe abantu abangamathumi amabili lasifica mnemunye abazancintisa belimele ezikhundleni zamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Embikweni eliwethule namuhla, ibandla leli lithe iNational Council yalo ihlangene eHarare izolo yakhulumisana ngokunengi okuphathelane lokhetho, njalo yaphuma loluhlu lwalabo abazalimela kukhetho lokudinga amalunga ephalamende. Lanxa bekunakekelwa ukuthi umkhokheli waleli bandla umnumzana Walshman Ncube uzancintisa kobulawayo akekho kuluhlu lolu. Abancintisa bemelele libandla bagoqela owake waba lilunga lephalamende njalo wazokuba ngusenetha umnumzana David Coulthard, yena ozancintisa kukhetho lokudinga umeli webulawayo East ephalamende. Umsekeli kaNcube umnumzana Edwin Mshoriwa, yena uzancintisa eZibarasekwa, ukuthi umnumzana Pilate Ndebele laye owake waba lilunga lephalamende uzancintisa eBulilima West. Umnumzana Mxolisi Ncube uselupane West uStella Ndlovu uzancintisa eluveve, ukuthi uConstance Water ancintise eMtoko North. IMDC kaNcube elilunga lomanyano weMDC Alliance, wona ugoqela icele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa icele PDP ekukhulwa ngumnumzana Thandayi Biti lamanye sibuze incwethi kozombusazwe umnumzana vekezela madumafuzwayo ukuthi ubabona njani abantu abakhethwe yi-MDC kancube.
No, siyabona ama-candidates lawa afake yi-MDC ababuncube esingakutsho nje ukuthi sithemba ukuthi ngabantu abazatshaya intambo baphumelele kuma-constituencies abo la abaphiwe because i-stages ekuyo iparty kathesi ukuthi izivuselele ngayena leyi election bangehluleka ukuvuka ngayena leyi election kuzaba nzima sisiya phambili.
Kusenjalo kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga e-MDCT kaChamisa kwezinye indawo ezifana nemavuku emhlanganweni wokukhulumisana kudingwa abazancintisa bemeleleli bandla. Omunye osekela ibandla le-MDCT umnumzana Peter Chuma uthi kavumelani lendlela ibandla lakhe elikhetha ngayo abakhokheli.
Mina engibona ukuthi kungcono ukuthi MDC ibe lokhetho uZulu azikhethele abona ukuthi nobani ozamela izifiso zabo ngcono ukukhetho oluzayo. Kungaba lokhetho kuma primaries kutshengisa ukuthi kule democracy.
Ngemva kokwehluleka ukuvumelana phezu komuntu oyedwa ozamela ibandla leli kukhetho ezigabeni ezithize i-consensus ngesiNgisi i-MDCT kaChamisa izikhangelele ukwenza ama-primaries ayo mhla ka-19.
Kunjalo nje umkhokheli womanyano we-MDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano eChiyadzwa namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele njalo avotele amalunga e-alliance. UChamisa uthi sesifikile isikhathi sokukhipha ibandla leZANU-PF embusweni lona athi selile minyaka edlula amachumi amathathu lisembusweni kodwa kungela lutho olubambekayo eselikwenzile. Ukusilela kwamakliniki esigabeni seNyandeni eGwanda kufaka izigulane engozini enkulu nanku zihamba amakhilomitha edlula alithumi ukuya esibhedlela esiseduzane zona zivele zizigulela. Lokhu sokudale ukuthi abanye baphile ngamaphilisi abawathunyezelwa yizihlobo labangane kwele South Africa. Kubika uAlbert Ncube.
Abagulayo kanye labo mama abazithweleyo kulesi sigaba bahamba imango emide kakhulu bethange zika Adam ukuze bayefika esibhedlela esikhulu seMthabezi. Kodwa abalezimali zabo bagada izimota lamabhasi besiye ekliniki yeStanmore kumbe esibhedlela esikhulu seGwanda. Izakhamizi zithi ukuswelakala kweklinikhi eseduzane lokhu kufaka impilo zazo engozini. Omunye wezakhamizi lezi ngugogo osekhulile unkosazana Sophie Mlilo ole mnyaka yokuzalwe ngamathumi ayisishiyagalolunye lesikhombisa 97 years. Ugogo Mlilo uthi uvame ukuncedwa zinjiva ezimphathela amaphilisi nxa zithe zavakatsha ngoba inyawo zakhe zingasavumi ngokuluphala.
Uyaneka sebele ukuthi nginye amanye nginye ntambama amanye nginye ekuseni alapho nemali siyemthabezi manje nemthabezi ngenyawo hhayi asafiki ukuze ngiphile sibili ngathi abaphathi zohulumende ukuhamba sokusanda emehlweni asabona endlebeni angesezi.
Ukuswelakala kwezempilakahle kulesi sigaba kwaba liphutha elikhulu kakhulu kutsho ukhansila kaward 5 eNyandeni umnumzana Adam Bebe. Uthi balokubelisa ukuthi kube le klinika kulindawo ukuze uZulu enelise ukufinyelela ezempilakahle engasebenzisanga imali eningi.
Iklinika yethu lapha kwezempilo yasuke yabakhatshana yasesibale isikhatshana kakhulu. Angikwazi ukuthi ababekhokhela kuqala bakubona njani ngoba yayisasivele siyilungiselele ukuthi ibe khona apha e-center 10 kilometers away from Mthabezi Hospital kodwa manje basebeseyifaka le iStelmo yaze yagcina sekuthiwa Stelmo Clinic kodwa ningeka ward 5.
Omama abazithweleyo ngabanye ababhekane lodubo ikakhulu nxa sokumele bayehlolwa babelethe okudala ukuthi begcine bethwala ngezinqola behanjiswa esibhedlela seMthabezi. Isigaba lesi besibhekane njalo lokusilela kwamanzi okwesikhathi eside. Kodwa uKhansela Bhebhe uthi solaphela lolu dubo ngemva kokuthola uncedo kunhlanganiso ezizimeleyo. Ngokunjalo uthi ezinye izakhamizi sezinatha amanzi empompi.
Inkomo zesihlupha sibili ezinye zisifa ngenxa yokuswela amanzi. Kodwa ngedamu leli malume esenzele lona sekuphungulekile sibile endleleni engcono. La ngali izakhamizi i-USAID i-UNICEF isincedisile kuvillage 4, 5, 6 basebenathe eduzane la makhaya.
Lanxa urhulumente ehlala ethembisa ukuthuthukisa impilo yezakhamizi zemaphandleni, iindawo eziningi zibhekane lobunzima obumangalisayo obufana nje lobezempilakahle obuhlangana labantu benyandeni lezinye iinduba eziningi-ningi. Sehlulekile ukukhulumisana logatsha lukarhulumente olukhangelane lentuthuko kaZulu wemaphandleni ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga ijahe elidala. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silo Gibbs Dube.
Hello baba mkhulu, babe lobola usenziwe manje. Hello koko bethu, babe tetela mazo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sikhuluma ngodaba ekudwini. Lapha sikhuluma ngokuthi ke ilizwe leZimbabwe lilakho yini ukuthi lithole umongameli wesifazana. Ukuze ngihlaziye lolu daba ngilonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe, njalo ngilomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC ekhokhelwa nkosazana Thokozani Kuphe, kanye lesizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana umnumzana Obed Mleya. Umleya nguye osungula lolu daba.
Into le yokuthi kwakhona kusasivote kumuntu wesifazana namboni kuphumelela, into kuphela kumele siyenze thina eZimbabweni sakuleyo ukuthi kwakhona abantu nje sinjani sibambane, ngoba lokho ukuthi sivotela omama laba besifazane laba njengomama uMakhuphe lowo, amboni kusenzakala mina ngoba iningi labantu lingakhangelela vele bahamba lo mfana lokutshanisa elathi bese sithi kwakhona lathi vothi sinjani sihambelayo silisayele bandla kuphela lekuzeni le-ZANU PF. Lokho okunye lokhu sizakubona sezikhiphiwa ndla le-ZANU PF.
Kodwa phela siyakwazi ukuthi unkosikazana Thokozani Kuphe njalo lo nkosikazi Joyce Mjuru labanye abesifazana labo bancintisa phela, so abantu bazimisele yini ukuthi babe lo mongameli wesifazana?
Singazi kwabanye but mina ngombono wami mboni kuzenza.
Singathi abantu lokho bele ngqondo leyo ukuthi hayi vele umuntu wesifazana kumele abepheka kumbe sezinto ezinjalo, hayi khona ukuthi abe ngumongameli.
Sekuyi-50-50 siyakubona but vela kide eZimbabwe hayi ngeke kwenzakali.
Ake sizwe ukuthi unkosikazi Ndlovu uthini ngodaba lolu.
Umuntu ongumongameli kumele amaZimbabweni siwazi ukuthi sifuna umongameli onjani, akukhathalekile ukuthi umama kumbe ubaba.
Ungathi laba abakhankasela ukuthi bakhethwe ukuba ngabomongameli bame njani? Sibili lapha sikhuluma ngonkosikazana Thokozani Kuphe, siphinde njalo sikhulume ngonkosikazi Joyce Mjuru labanye abathile. Akutsho kona
nxa sikhangele uMakhuphe kathesi sikhangele lo Joyce Mjuru banezabo abalayo ezenza ukuthi abanye abantu bakhonone, and mina ngingumama one of those people abakhonona because ngangikwazi ukuthi nxa kuhlangene le history yabo nxa sebephambili laphana sebengo-president bekhethwe ngabantu bazalimela yini iqiniso.
Kuyini onganoni yakusola?
Unkosikazi Mjuru wahamba empini labanye amantombazana wabuya waba le nhlahla wangena kuhulumende waze wayafika ukuba ngu-vice president. Nxa ngikhangela ukuthi labana abantu wayehambe labo empini wabaphakamisa yini njengomuntu wayesazi iy'swelo zabo, wayesazi izinto engingathi ngama-challenges abahlangana lawo besempini, angiboni ukuthi wabaphakamisa.
UMakhuphe-ke umsolani?
Bengifisa ukuthi ngangimbona esiba ngumuntu ofuna ukuqoqa abantu abafake ndawonye i-unithi. Ube phakathi we-MDC, MDC yadabuka phansi, abanye bayale onqube yena wasala. Khonapho kusaleni kwakhe there was a lot of things that were said about Makhuphe.
Nango-ke lo mnumzana Dan Moyo.
Kwesimanje umuntu wonke nasemsebenzini kulama equal rights, kule gender equality, umuntu ungena nge-merit, ngemisebenzi akwanise ukuyenza hayi ngokuthi uyindoda noma ungumfazi. Mina ngokubona kwami wonke umuntu uyakhetheka depending on ukuthi uyakwanisa yini ukuthi enze umsebenzi okumele akhethelwe wona. Kwesazana mjuru angeke ngithi wenze umsebenzi omuhle ngoba uma usebenzela izana akula msebenzi omuhle ongawenza ngoba lizwe nanti lilapho elikhona ngendaba zemisebenzi yezana.
Hayi-ke kwalamhlanje simalapha kuhlelo lethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge unkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe, umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC ekhokhelwa ngunkosikazana Thokozani Khuphe kanye lesizalwane seZimbabwe umnumzana Obert Mbleya ohlala khona ngale-ke kwele Botswana. Lingadinwa lokusasa zihlobo zami. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilane.
Kangele zinye ziyawagcina amasiko wabo, kangele amanye amasiko bayawagcina amasiko wabo.
Sibonge ijahi elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngibuya ngikhuthaza abalaleli bethu ngendaba eqakathekileyo, indaba eyakhipha uSathane ezulwini. Kuzaga ichapter ka-15 verse ka-18 ithi yona uThixo uyazonda umoya ozikhukhumezayo kumbe umoya womuntu oziqajayo. Siyananzelela ukuthi abantu abaningi kuyabehlula ukuzehlisa. Indaba leyo yokuzehlisa iqakathekile kakhulu kuwo wonke umuntu jikelele, ikakhulu kubakhokheli, ikakhulu kulaba abantu abazithi ngamaKristu. Ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi lona lo ozehlisayo uthola inhlakanipho. Abantu abaningi bananzelela ukuthi kumbe kusemsebenzini, kumbe kusezikolweni, kumbe kulapho abantu abakhona, abantu bajayele ukungenwa ngumoya wokuzikhukhumeza. Lo moya wokuzikhukhumeza ukuthi uyabusenza umuntu azenzela abe ngcono kulabanye abantu. Okwesibili njalo ngumoya lwana ofuna ukutshengisela abantu ukuthi hayi mina ngiyakwanisa ukwenza izinto lezo. Njalo-ke into le iqina ifika isineke kuNkulunkulu ngenxa yokuthi ungani wena uthi into lezo engizenzileyo ngizenze ngamandla ami, angidingi uNkulunkulu. Ikanti siyakwazi ukuthi thina yonke into esiyenzayo siyiphiwa nguNkulunkulu, siyiphiwa nguJehova. Lezi zinto engathi khona ukuzikhukhumeza kumbe ukuzigqaja vele khona kubuya kubelethe isono esiletha ukuwa empilweni yomuntu. Ukuzigqaja kumbe ukuzikhukhumeza kuletha njalo isono sokukhangelela lokuyeyisa abanye abantu kumbe eminye imihlobo kumbe abanye abantu abangafundanga njengathi kumbe abantu abayehlukane kulathi. Siyananzelela ku-Isaya iqedi liyasitshela ukuba uSathane wayesikhukhumeze sithi lami ngifuna ukuba njengoNkulunkulu, lami ngifuna ukuba esihlakeni uNkulunkulu abakiso sona. Lapho singakubona khona kusananze ukuthi uSathane waxotshwa kwezulwini engaxotshela ukuthi utshontshe igolide leli esilizwayo ukuthi izitaradini zezulwini zigcwele igolide, kodwa waxotshwa esusela isono sokuziphakamisa. Sawaxotshwa-ke walahlelwa phansi emhlabathini ngapha kithi esiphila khona, wahudula-ke umoya wakhe lowo kuzigqaja. Ikanti singakhangela ngokuqathanisa sibone uJesu. UPawulu uyakhuluma kwabeFilipi uthi yena uJesu owayenguNkulunkulu wazehlisa esibangeni sokuthi wazikhipha ukuba uNkulunkulu, waba yinceku waze wayabephelelwa esiphambaneni. Yikho igama lakhe laphakanyiswa laba phezu kwamanye amagama. Ngakho mlaleli, nxa ufuna ukuphakanyiswa zehlisa.
Akuyigqibe mfundisi.
Ye, siyabonga abalaleli ngizwile ukuthi ngithe nxa ufuna ukuphakanyiswa esikolweni kumbe ngathi lapho khona empilweni uNkulunkulu akuphakamise, zehlise. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba banithandazela bonke abalaleleyo ukuba ususa umoya wokuzigqaja kumbe wokuzikhukhumeza. Sisithobe inhliziyo zethu, ikakhulu thina esingabakhokheli emabandleni lakwezinye izigaba, isenze sibe ngabantu abazithobayo, abazihlubayo ezintweni ezisenza ukuba sizikhukhumalise ngegama likaJesu. Njalo ngiyathandazela labo abagulayo ukuthile ngegama likaJesu, imizimba yabo ithwaphuluke ngegama likaJesu. Amen.
Siyabonga mfundisi.
Esibonge kakhulu labalaleli, ngiyakuthokoza njalo ngiyathemba ukuthi ngizahlala labo eviki elilandelayo.
Dlobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Kangele imidlalo ye Premier Soccer League edlalwe lamhlanje iqembu le Highlanders libe ngochikilo panqa 0-0 lele yada. Ibulawayo City ishaye iShapani Mine nge 2-0. ZPC Kariba 1 Motare City 1. iFC Platinum le Triangle zibhuqane zabhekana umdlalo waphela kuyi 0-0.
I didn't mean to hurt you. I won't feel the same again. Now I've learned a lesson. Oh, did it? I've been there to you. I never thought I'd feel again.
You won't weep again. Ingoma esishaya ngelanga lalamhlanje ilanga le Mother's Day. Ngisithi Happy Mother's Day kumama ongizalayo intombi yakongwenya uMangwenya bakasindi ntomuda kwazo. Happy Mother's Day. Ngiyalithanda lonke lani omama beZimbabwe abalaleleyo labanga lalelanga ngithi Happy Mother's Day. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Omama beZimbabwe bamanyana laba kwamanye amazwe ekunanzeni ilanga labo ele Mother's Day. IMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube isikhethe abazayimela kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.